isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 2 kuMfumfu 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
My position is very clear. Ukuthi ama elections la omlangagwa bazanga wine ama elections ngalokho asibona ukuthi uyabe addressa njani sina sitha kube lokhetho olutsha.
Ibandla le Citizens Coalition for Change litha malunga alo asedalela eParliament kasoze ahambe eMount Hamden kusasa ngesikhathi umangameli masemnangagwa esungula inhlelo zedaleleni.
Ilizwe alisuze libe lokulibanjwe e-transom ngenxa yokuthi kona kulabanye abantu abafuna ukubheva engathi khona bangamaqanda kumbe bona bangabantu abathini labanye abantu sesidlulile entweni ezokhetho.
Abakubandla leZANU-PF bathi kuyamangalisa okwenziwa libandla le-Triple C. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uthuthukisa okumangalisayo umnotho wakweleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi amalunga alo asedalela eParliament kasoze ehambe eMount Hamden kusasa ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esungula inhlelo zedaleleli. Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-Triple C uthi benze isinqumo lesi ngenxa yokuthi ukhetho kalikhutshwanga ngemfanelo eZimbabwe. Umkhwananzi uxoxa ngalolu daba loGibbs Dube oweStudio 7.
My position is very clear. Ukuthi ama elections la omlangagwa bazanga wine ama elections ngalokho asibona ukuthi uyabe addressa njani sina sitha kube lokhetho olutsha olumgceke oluzatshengisa ilizwe umkhokheli abekhonjwe ngabantu ukuthi uzibani ngengisimfunayo bekhetha ngentando yabo okungela kuwethuselwa okungela kubanjwa ngamandla.
Likutshoni kolokhu ukuthi lingayi edale leParliament?
Kwamanje umnumzana umlangagwa thina asimrecognize njengo mangameli weZimbabwe ngalokho ke uzahamba yena iaddressa imduli yakhe labantu bakhe ababe bekhona bonabo kodwa imessage yabe isihambile ukuthi hayi izindaba yeZimbabwe ayikahlaliseki kumele ilungisiswe sikhangelele isadakhi ukuthi ingenele ilamule kube lokukhulumisana kube le-transitional government ezakwenza ukuthi kube lokhetho olutsha.
Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa laba kubadlala eZANU-PF bathi kohlani liphinde ngokhetho ukuthi lungenziwa kwele Zimbabwe ukhetho selwedlule ingakho ke selidumele edlula polina lizamani.
Thina asilali laba kucabangayo lokhu ayisiyontando yomuntu ukuthi ukhetho lolu lwenziwe. Ukhetho lolu kumele lwenziwe ngenxa yomthetho yeZimbabwe le mthetho yesadakhi le mpumela yama-observers ayekhona elizweni ekhuluma ukuthi hayi ukhetho lufambanga kuhle kufuze kwenziwe ukhetho ngendlela eqondileyo.
Kodwa vele nxa abanye bekhangela bathi linangwenu kungazana lenzi konke okumele likwenze lathuma bani kusadakhi khona ngale njengoba ke abantu bengabonakali baye kusadakhi khona le.
Abantu ababe siya kusadakhi akulani lokuthi babonakale ukuqakathekileyo ukuthi bahambe imeseji ifike kukhulunyisanwe izinto zakhona zenziwe ayisiyo yonke into eyenziwayo emele ichaywe umphakathi. Okunye kuyenzakala esingake sikhiwa behind the scenes kusetshenzwa impumela yakhona yeqakathekileyo nxa isiphuma ukuthi hayi kwasetshenzwa kwaphuma lalokhu 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 okubambekayo.
Kodwa nxa sibuyela futhi kudaba lolokuthi alihambi edale leParliamente singathi kuzalinceda ngani khonokho baba Mkhwananzi?
Kuzasinceda ngokuthi vele thina sithi khona ukhetho lokuhambanga kuhle lokhu ikutshengisa imeseji ikakhulu kumnumzana umnangabo ukuthi hayi wena waqilibezela asikurecognize sifuna kube lokhetho olutsha eZimbabwe. Uzabona ukuthi kuzasinceda ngani, uzabona ukuthi kuzahamba njani ngoba thina sithi hayi ukhetho vele kalenziwanga. Ubaba umnangagwa yebo ukhona uhlezi kodwa hayi kacotshwanga ngabantu beZimbabwe okuyikho esifuna ukwenzakala ukuthi kube lokukhethwa komuntu okhethwa nguZulu jikelele weZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-Triple C. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalela iZANU-PF Central Committee.
loku kuyabe kutshengisa ukubhanqa babo nxa bengabona kufanele odwa bahamba bayenza i-swearing in bafunga ukuba ngamalunga edale le-parliament kubesokusithi ke sokusiyavula leyo parliament bese besekela ukuhamba akula nto ezama imelele bona ilizwe alisuze libe lokhu libanjwe e-transom ngenxa yokuthi khona kulabanye abantu abafuna ukubhiheva engantu akona bangamaqanda kumbe bona bangabantu abashiyene labanye abantu sesidlulile entweni ezokhetho lezokukhankasa sokufika isikhathi sokuthi ngabe kathesi sesenza into zokwakha ilizwe dinga ingqubela phambili yokuthi wonke umuntu athole amele akuthole njalo sishiye ilegacy enhle
ye kodwa-ke golide bayakhonona bathi phela vele ukhetho aluqhutshwanga kuhle njalo lo mongameli batho ukuthi asuye phela okumethi ngawo esikhundleni lesi so khonokho-ke ikongazani kuyahlupha golide
babuyelani-ke ukuzenza i-swearing in qala iparliament nakuma-councils lapha sibabonele lapha kobulawayo umeya walapha kobulawayo owakhethwa yibo ubaba ucoldan siyambona kuyagidima sikuyazama ukubabhalabhala lapha ujekiseni kore yena sesebenza usesukile ekucabangeni ngokokhethu sekhangela ngokuthuthukisa ubulawayo okuyinto enhle esincomayo nxa umuntu esethe wangena esihlalweni akhangele ngokuthuthukisa indawo loko kwabo abasekwenza ukuthi besola kathi esumongameli anti uvela ungangale i-United Nations General Assembly lapha afike kona wemukeleka njalo wazi waphiwa le thuba lokufaka isipichi sakhe ukutshengisela ukuthi kona umhlaba wonke jikelele usukuvumile ukubana umongameli wezimbabwe ngubaba uMnangagwa pho laba abalokhu befuna ukuphikisa baphikisa bemingaphi ngoba nxa bephikisa phela kumele ngabe ukuthi abasekelwa ngaba yiwo phela o-United Nations labo-sadak labo konke kodwa siyabona abantu bonke sebekuvuma kathesi nje lapha kwimpelavikile edlulileyo sibonile lama-sadak ministers bephuma bezabethakazelela ama-elections ayezwa lapha ezimbabwe okutshengisela kona izigaba zonke ziyaphambili ziyahamba ziyavuma sezikhangele ingqobela phambili pho laba abalokhu befuna ukuthi bebeloku bekhala babekhala ngani
kutshoni vele khona ukuthi nxa bengafuni ukuthi balalele umongameli lina ngokubona kwenu
uma ngamahlo ngandlebe nje kuphela njalo kungabantu aba-selfish kakhulu ngoba ngabantu abafuna impumela ezimbili kibo kuphela ekhethweni impumela yokuqala yokuthi kona yibo abanqobileyo esibili babedlebelezele kuphela abavumi ukuthi kona kona ukhetho lulokunqoba lulokunqotshwa so abantu abanjalo angazi kona basebenzeka njani ngoba nxa usiye ekhethweni vele ungena ukwazi kona uzanqoba kumbe uzanqotshwa
umnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 ekobulawayo. Izizalane zeZimbabwe ezikhayelele ukuthi inhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi ye-Afrika i-SADC izangenela eZimbabwe kulandela ukhetho okuthiwa luqhutshwanga kuhle. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change elifisa ukuqhutshwa ukhetho okutsha lalo lithi lisakhulumisana labakhokheli bamazwe aphansi kwe-SADC ukuthi bangenele. Ekuhlaziyeni lolu daba sixoxe lomnumzana Stevenson Dlamini ocubungule zombusazwe ezimele. Umnumzana Dlamini ngumbalisi wezombusazwe e-National University of Science and Technology.
Ngokulandelela umthetho elawulisa i-SADC ilogatsha okuthiwa yi-Troika yilo ugatsha olukhangela izinto ezihambelana lezombusazwe eziphathelane namalunga e-SADC esingakukhangelela mhlawumbe ukuthi ingenelela njani ingangenela ngokudala ithuba lokuthi laba abangathi abazwani bathole ithuba lokukhulumisana yazi abantu abaningi bakhangelela mhlawumbe i-SADC singalisa kumbe ibutho hhatshi mina ngokunanzelela kwamamboni ngaze kufike lapho isigaba esingabanje sanxa ngokunanzelela indlela okuphutha ngayo ngicabangele ukuthi izaletha ukukhulumisana phakathi kwamandla aphikisayo laleli elibusayo ukuthi kube lokukhulumisana kuthole indlela yokuxazulula
imithetho ekhona ipha i-SADC amandla okuthi ingabamba ngamandla na
iZANU PF nxa engafuni.
Nathi masikhangele ngomthetho uyayo iFADIC ekhathi ama-FADIC guidelines. Ayinani nokuthi ubani uyafuna nde afuni, imithetho yabo iFADIC. Bese kusiba lalokho okuvelayo ukuthi bakhangele ukuthi indlela engabe isenza kube lula kubaluleke ukuthi kuchazulule lokhu yiphi. Ngoba asiyo asikho ukuba ngamandla ngazo zonke isikhathi okuchazulula ingxaki. Mhlawumbe singangenela kwezomnotho iphambanise mhlawumbe ifake indlela zokuthi izibambe ngamandla abangafuni ukuqhinisana nabanye ize bakhulumisane. Kodwa layo iZANU PF kumele ibe ivumela nayo ukuthi yanelise ukuxoxisana namanye amabandla lawaphilisana.
Sizwe abe-TCC okwesikhathi eside bekhuluma ngokuthi hayi bafuna ukuthi ukhetho lube luqhutshwa kakutsha. Ukubona kuyinto engenzakala nale.
Nxa silokhu esisazelela indlela kulokhu kuvela ngayo amathuba akhona ngathi ani mina kunazelelani mhlawumbe kungaba lokukhulumisana phakathi kwamabandla lawo mabili kodwa ukuqala kutsha kokhetho ngathi amathuba akhona ayanyipha angathi amathuba akhona ngathi anciphile kodwa ngathi amathuba angathi ayamela ngaba ekukhulumisaneni lokuxoxisaneni kwamabandla omabili ukuze bathole indlela yokuthi kube le ngxoxo naphambili.
Sikhangela lapho ukuthi lokhu kwake kwenzakala ngomnyaka ka-2008 kusiya ku-2009 nxa kungaba lokukhulumisana kumbe kubunje uhulumende womanyano kungaba yinto engaphathisana okwesikhathi eside siyaphambili njengeZimbabwe.
Ye ngathi into emqoka yokuthi xa ilizwe ibe namabandla angaphathisanayo fika esigabeni sokuthi awelelane ezintweni ezimqoka kuyaletha intuthuko kwezempilo njengoba sakubonayo ngo-2008 ku-2009 ukuthi uhulumende onjalo waletha ukukhuphuka komnotho kodwa sinde sazelela ukuthi kukhona okunene okwakuvele kukhona okungekhoyo kathe ongafinyeza amathuba okuthi mhlawumbe ngikhuphule kodwa ukubambana vele mzama kwayo ukubambana kuyaletha ithuba. Ngakho-ke uhulumende wokuxoxisana wokubambisana kungaletha imphucuko kwezomnotho.
Lo ngumnumzana Stevenson Dlamini ocubungule zombusazwe ezimele. Umnumzana Dlamini ngumbalisi wezombusazwe eNational University of Science and Technology ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyaziqhenya ngokuthuthuka komnotho welizwe olungiswa ngabadabuka eZimbabwe. Kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi uMnangagwa ugida eziqhakezela ngoba umnotho welizwe kawuthuthuki ngemfanelo, kubika uNokuthaba Dlamini.
Wethulela amazwi namuhla emhlanganweni weZimbabwe Economic Development Conference eVictoria Falls okubuthene iziphathamandla zikahulumende, osomabhizimusi lengcwethi ezihlaziya ezomnotho. Esipha umzekeliso walentuthuko, uMnangagwa uthe kuhulumende wakhe imigwaqo isisakhiwa izifundiswa zakuleli ngentengo ephansi kakhulu, osekwehlukile lohulumende wayezolo athi wayeletha omanjinela bakwamanye amazwe ukuzokwenza umsebenzi munye. Wengeze esithi Notholo ubuye njalo wakhuliswa lohlelo lweIntwasa abalwethulwayo kubalimi bemaphandleni kanye lendlela ezehlukeneyo zokulima ingqoloyi athi zinceda kakhulu ukulisana lendlala.
We've introduced model of agriculture fumbuza and so on irrigation in the country now we are with.
Sesasungula indlela zokulima ezintsha ebantwini ngohlelo lwepfumvuza. Savula ama-regression sikhuluma kunje silengqoloyi eneleyo ngenzuzo yethu esizenzela yona. Kwezokwakhiwa kufuze sikhuthaze abantwabethu ukuba ngamanjinela basakhele imigwaqo amadamu njalo lokhu sikwenza loba siphakathi kwama-sanctions. Lelizwe liyakhula nxa siqathanisa lamanye kuzwekazi lomhlubulo we-SADC.
Lokhu kufakazwe njalo ngumgcini ncebo kahulumende uMnumzana Mthuli Ncube othi kusukela ngomnyaka ka-2021 eZimbabwe selikhulile landlondlobala kwezomnotho njalo lokhu kusazoqhubeka.
The economy remains on a positive growth trajectory.
Umnotho wethu usaqhubeka ukukhula ngendlela encumekayo. Ngomnyaka ka-2021 sakhula nge-8.5%, saya ku-6.5% kumnyaka ophelileyo. Uphenyo luthi ilizwe leli likhula kakhulu emhlubulweni weAfrika lakuzwekazi lonke, njalo impawu zikhombisa ukuba sizakhula njalo nge 5.3% ekupheleni komnyaka lo.
Uncube uthi lokhu kudalwa inzuzo yezomnotho wakuleli egoqela ukwenjiwa kwamatshe aligugu lokunye ezokwethekelela ilizwe kumbe i-tourism kanye lozokulima. Kodwa ingcethi ecubungula ngezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions uyakuphikisa lokhu.
Ubufakazi busesikhwameni semali sikaZulu. Uma singena ezitolo ukudla akuthengeki emakhaya. Ontanga bachubechuna bebhota bhota ula msebenzi. Imali yethu yona ama-bond iyaphephuka. Phinde izibhedlela azila mithi, izigulwane ziyabhubha ngenxa yokusilela kwemithi. Imigwaqo ibhilizekile, akula manzi empompini, izitimela akusela emadolobheni, akula mabhasi.
Kumhlangano munye, unkosikazi Rosemary Mpofu oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe wethule ukudana ngezinga izizalwane zakuleli ezingasathembi ngayo uhulumende wazo, esithi ngokwenzeka nyakenye akusela ogcina imali ebhanga. Uthi ingqobe isikunkokheli ukuze lokhu kulungiswe.
They tell you what happened in 2008, which we are all aware of, not once but again in 2018-2019.
Baya kutshela ngokwenzeka ngo-2008 lathi esikwaziyo, kwaphinda njalo ngonyaka ka-2018-19. Kwenzakalani kwabempentsheni? Ngikhuluma ngabazali bethu. Kodwa ukuba sisaqhubeka singakukhonzi lokhu kulungise, kasiyindawo njengelisi.
Umnumzana George Kubamathanga, umabhalane omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngezimali olwe-Finance, Economic Development and Investment Promotion, utshele umnangagwa ukuba ingcwethi lezi izolo zethule ukuba ilizwe leli ukuze likhule kwezomnotho kufuze liqale ukusebenzisa imali yakuleli i-bond note. Uthi zikhuthaza njalo ukuba uhulumende alwisane lokuthengiswa kwemali ngokungekho emthethweni. Emaphethelweni omhlangano lokusasa kukhangelelwe njalo ukuba kuphunywe le ndlela ilizwe leli elingathola inzuzo kulabo abathengisa ngokungekho emthethweni okugoqela otshekesha. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi ezimbili ezalungisa amajekiseni okwenqabela igcikwane le-COVID-19 sezithole isicoco se-Nobel Prize in Medicine. Abathole isicoco lesi ngosikhucamfundo Kathleen Carrico ose-Sagan University, losikhucamfundo Drew Wiseman owe-University of Pennsylvania. Ababili laba balungisa ngesiphangiphangi amajekiseni okwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Lokhu kubikwa abezindaba abe-Reuters. Owayengumongameli wakwele-Melika, umnumzana Donald Trump, ubesemthethwandaba namuhla e-New York, lapho abhekane khona lamacala okuqamba amanga ngesisindo sempahla alayo ukwenzela ukuthola izikwelede emabhanga. UTrump uthi ubesemthethwandaba ngoba ufuna ukulungisa igama lakhe elingcoliswa ngabantu. Uthethise umtshutshiso omkhulu we-New York, unkosazana Leticia James, esithi usetshenziswa libandla lama-Democrats. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Inhlanganiso enceda abantu abalomkhuhlane wezithuthwane isilenhlelo ezimbalwa eziphathelane lokufundisa abezempilakahle kanye lozulu ngomkhuhlane lo. Kubika uMark Peter Ntambe.
I-Epilepsy Support Foundation of Zimbabwe ithi iqhuba inhlelo ezitshetsheneyo ngoba abantu abaningi bengawazi kakuhle umkhuhlane wezithuthwane obangelwa yikungami kahle kwemizwa, amathumba lokunye. Unkosikazi Nandi Mpofu kunhlanganiso le uthi kumele abantu babekwazi ukuba umkhuhlane lo ubangelwa yini ukube bewuzwisise.
Ngoba kuke kwaba lenye indaba esike sayihambela uteacher engafuni ukuthi ethi yena akakwanisi ukuthi afundise umntwana olezithuthwane eklasini yakhe, okwenza ukuthi umzali wathisa umntwana wesikolo.
Umnumzana Tauraika Zwithu, umqondisi we-Epilepsy Alliance Africa esebenzelana le-Epilepsy Support Foundation Zimbabwe, uthi kulabanye-ke abacabanga ukuthi umuntu olomkhuhlane wezithuthwane waloya, uthi okwamanje bafundisa uZulu ngalesi sifo.
We want to say to people in general, epilepsy is not caused by witchcraft, but it's a chronic condition caused by
trauma.
Uthi sebelenhlelo ezimbalwa ezokufundisana loZulu ngesifo lesi sezithuthwane.
We have changed 200 village health workers in Simba district where we capacity developed.
Kunje sesafundisa ama village health workers abangu 200 koZimba.
Unkosikazi Isabel Maphoso, lolwazi phezu kwesifo sezithuthwane njalo ephila laso, uthi lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba kuzafundisa uZulu ukukhangela izibonakaliso ezithile ezikhomba ukuba umuntu ulesifo lesi kumbe hatshe.
Maybe umuntu uyawa, or maybe uba kulena abathi silent seizure, yokuthi umuntu uyakwanisa ukureacta in a way yokuthi ayisazwali. Uyakwanisa ukuthi labele ukukhuluma kunje khona ungizwe sengikhuluma ngenye into ongayizwisisiyo. Uphuma ukumbona nzukuma mphakamisa isigogo ngihamba.
Uthi isimo sezithuthwane sikabili.
Le okuthiwa i-convulsion yokuwa, umuntu eqalisa ukuphuma igwebu, omunye ngabachemayo, abanye ngabayenza iphu, omunye ngophumba ukuba le convulsion nje ephuma igwebu. Besofika lomunye umuntu yokuthi uyakwanisa ukuphumba ukuthi engxenye ngiyapheka ngisestofini, uphumba ukulalukasengi maybe seninamatheni estofini.
Unkosikazi Charity Nemakonde, olomntwana olezithuthwane, uthi abantu abaningi ngabawuzwisisa umkhuhlane lo.
Lokho kutholakala ngoba basesekhona vele bangakaboni, bangakakuyamukelizisa.
Uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu olesimo lesi alandele akutshelwa ngabezempilakahle.
Uthi i-medication yabo singayekeli, uhamba lako kumarezi udokotela singakunikile, siqhubeke sibahambise sibanike imithi yabo ngokufanele. Umuntu angatholi i-medication yakhe kumbe umuntu ukuthi une-medication yakhe ifana antikhathokuthe nxa isintitshwane zabona umuntu nxakade nath ekusenda ntamba umuntu lekhasiunetsa ntamba nokuthi umedlumile ingozi kakhulu kuba
abe-Epilepsy Support Foundation eZimbabwe bathi bakhankasa ukuba imithi edingakalayo itholakale endaweni eseduzane loZulu. Noma lingazakali ngokugcweleyo inani labantu abalesimo sezithuthwane kwele Zimbabwe, kubikwa ukuba bafika phose ingxenye yesigidi 500,000. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Abezindaba abaReuters bathi lokhu kudingwa abadilikelwe ngumgodi weBay Horse Mine eChakari, lapho okubhubhe abalitshumi lantathu 13. Abaphathintambo bakahulumende bathi bazama ngamandla wonke phansi kohlangothi lwe-Civil Protection Unit ukuhlenga abasemgodini lo. Izihlobo labangane balindile phandle komgodi lo. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kulakho ukuba abanye abasemgodini lo sebechabalele.
Inkinga yokuthi nxa sikhuluma ngama small scale miners, omachekechela banamakhorokoza, kakulaqiniso ukuthi bangaki. Umgodi wakhona kawaziwa ukuthi mubi kumbe muhle kanjani. Yikho kuzahlupha ukuthi nxa vele ulohulumende ovele ongakhona iqiniso. So kuyadingakala ukuthi kube lama-experts e-mining abavele besazi ukuthi umgodi wakhona wawumi njani. Kodwa nje inkinga kathesi ukuthi nxa wadilekela kulabantu abaphakathi, sokufanele kudingwe abantu abakwaziyo ukuthi babakhiphe nxa besaphila.
Kambe ubona njani-ke eZimbabwe bakhona abakwaziyo abalolwazi lokuthi kumele kubanjwe njani khonokho?
Asimele sithi bakhona, kodwa abasoze baswelakale kakhulu ngoba kule migodi emikhulu, onke mine oZimplus labo wange, kutsho ukuthi kula bantu abavele bekhonani. Kodwa mikhulu bazadonda ngoba lapha sikhuluma ngamakorokoza ukungazibu ukuthi kade bekhathana okunganani ayinto yakhona iyahlupha sokudingakala vele ngxeabantu abavele e-South Africa abangathi bele-experience yokukhipha abantu emgodini.
Ye, ukutsheketsha khonokho abakwenzayo singathi kukhanya ngazani kuyamemeteka kwele Zimbabwe, ukuze kungenzakali into ezinje kumele kwenziweni?
Into ekhona ukuthi uhulumende wethu kwaba liphutha ukuthi wanika omatshekitsha ibizo elihle lithiwa khona ngama-small scale miners, hhayi laba ngamatshekitsha ngamagorogoza. Akufanelanga kwenzakale khathesi ku-21st century ukuthi kulabantu abangena emgodini bedonsana ngezintambo bethwala imigqomo bengelasefithi. Umthetho wakhona vele awuhlube khona ukuthi awufanelanga kuye labantu abembayo emigodini engelamaphepha engelama-license. Lapha sikhuluma ngohulumente ovele ejayele izinto zobudlwangudlwangu. Yikho kade sisokusula abantu abajabalehleka. Asazi ukuthi kule minye imigodi eminenginengi mfowethu okutshele khona kusifa abantu lapha nje kubele ingozi yokuthi babaningi kakhulu.
Nxa sesigangela-ke siyabona izihlobo labangani bamile phandle komgodi wonalowo bemele ukuthi nxa kungaba lobobelo nje abanye bephume khonapho. Kuthi ubona zani wena baphuma yini kumbe lapha sokulobuzima na?
Sokulobuzima ngoba vele phela nxa sikhuluma ngemgodi e-official kuyabe kulama-safety equipment phakathi, kulama-breathing apparatus la kunekho khona laba abembayo nje omatshekitsha laba amagorogoza vele bangena emgodini engela lutho. Angikhole ukuthi kungabe kuyinhlanhla sibili nxa besaphila, kodwa phela ngaye uhulumende ngukhulumente uzisenga vele sowagijigijima kudala wangenisa abantu abakwaziyo ngapha kugejwa amakhathapilela wegeja ekhepha ngoluyihlangothi. Kodwa vele ambona ukuthi lapha sokumele abantu sebebele akula lutho ozasuzakala lapho.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe okwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa loGibbs Dube oweStudio 7 eseHarare. Okwamanje sike sizwe okwethulwa nguZulu kusigaba sokubingelelana.
Salibonani, salibonani emsakazweni, salibonani. Igama uJosini Siziba, okwamanje ngikhuluma ngise-South Africa. Ngizothanda ukubingelela ingane zami ezikoBulawayo, amagama azo. Ngithanda ukubingelela oqala uPrudence Mkhwebu, ubuye uMbalenhle Mkhwebu, sokusizisi leThemba Mkhwebu, uZumuzi wethu Mkhwebu. Ngithanda ukubabingelela kakhulu, ngithanda ukubabingelela kakhulu. Ngibingelele lezihlobo zami ngezindawo ngezindawo. Ngibingelele udadewethu oseSiganda obizwa kuthiwa nguNaphilelani. Ngizobingelela usisi wami omncane ohlala koBulawayo eNkulumane koSekusile, igama lakhe engusuku oluhle ubizwa ngokuthi nguNakhuluza. Ngibingelele nomkhwenyana wami obizwa kuthiwa nguLunga. Into esendingelela lani basakazi,
salibonani kustudio 7, igama lami nguNobuhle Ngwenya odumenge likaMasithela. Ngiyabingelela abazali bami eBhinga, ukhulu Ngwenya logogo kaMhlengi. Ngibingelele abafowethu uBeke, uDudu, uTwa, uMboni, uMelu noCinathunjana uLubelihle. Bese ngibingelela izingane zami uNobukhosi Londodana, uSisa, uThando, uBheki, uSilethemba. Banengi bona Nkosi yami. Nonkosi noSiya, Lomelo Kuhle, loSimisimi, loSindiso, uFarayi, umama kaFarayi. Ngiyabonga kakhulu, ngilitshela ukuthi ngiyalithanda kakhulu.
Kustudio 17, njani balaleli? Hayi, obulisayo nje uNcube. Umfana kagogo obulise lapha eSouth Africa. Hayi, ngisathanda ukubulisa i-olet lami kwele msuza le esidahala. Hayi, ithi impila yephambili khona ngapho.
Siyabonga kakhulu ngokusithumezela imilayoze yenu. Live Talk namuhla sixoxa ngokungenziwa ngamabandla aphikisayo ukuze kulungiswe ezokhetho kwele Zimbabwe kulandela olwaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka athi kalwenziwanga ngemfanelo.
silu kuba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.